sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 31 Ncwabakazi 2022 ngugaino kumede Saidi endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kuncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebeqina sebethiwa ngamakhosi kabalacala kodwa bona sebesevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Skala abangabangane bommeli weChidungwiza West edale lePhalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayiba abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwe-South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Color abangabangane bommeli weChidungwiza West edale lePhalamende owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaSkala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Sikhala abawenze le ntathe lezindaba namhlanje eHarare besithi bakhathazekile ngokuvalelwa kukaSikhala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulumhlangano le ntathe lezindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's, Jim Kunaka owaye kuZANU-PF, uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe, uGodfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees loSibeth Musengezi ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intatha lezindaba ukuba indlela udaba lukaSikhala oluphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job's Color Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lejudiciali ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa isikhathi bephakathi. Akusoze kuncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebeqina sebethiwa ngamakhosi kabalacala kodwa bona sebesevile kudala. So yikho lokho esikuchoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi ngaba banjwe njengabanye baphiwe labo ibail basuke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiya phambili. Yikho esikuchoyo.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Godfrey Tsenengamu okhokela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down Job Skala and Honorable Stole.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla leCCC sebeyekele kakhulu uSkala ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe ngichamisa owabotshwayo ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe ngichamisa owayebotshiwe. Ukutsho uTsenengamu. Kodwa umnumzana Divine Ncube umsekeli weZANU-PF uthi kumele kulandelwe umthetho hathi imibono yabangane bangasikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha izanu PF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwe from abandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
Usikhala usele nyanga eziphezulu kwezimbili selokhu wabotshwayo esithiswa icala lokutshotshozela udlakela endaweni yasenyathimi esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku welunga lebandla le-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali, kodwa amagqoda akhe bathi usikhala kalani lodlakela olwenzakala enyathime esithi wayemela u-Ali emthethwandaba njalo ibandla le-ZANU-PF leza wobuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osokufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kaMnumzana Moyo iza ngesikhathi lapha abantu bokuza sebethwaliswe amagapha avuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside ngoba kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayiba abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele Patriotic Alliance, uMnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Ngakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye sizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olwe WhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni COVID lena ivaccine lelethu president wabo bafakeni ivaccine nina niba vaccinate makuthiwa kubalwa ama dry clean ama laundry nibale bona.
Izolo eParliament amabandla aphikisayo abethwalise nzima uMongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani ngenkulumo ezethulwa ngumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya ogatsha lwezamapolisa kanye lophethe ezempila kahle sabelwenise lempompo okusobala ukuthi baphendla umlilo wesenophobia. UMongameli Ramaphosa uthe lokhu akusilo qiniso. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uPhelekezela Mphoko ubotshiwe esetheswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elithumi lambili 12. Usiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
Usiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday I ran away from the police station because I felt that there was no fairness in my case. I felt that things were not done properly. And I felt that there was a hand behind it that was not government. I'm asking for your prayers.
I'm asking for your support.
I thank you for your love and your understanding. Thank you.
Unkosikazi iGugulethu Mphoko ngunkosikazi kaSiqokoqela ubika ngalingane yokuthiwa idlongulwe ngumkakhe.
nasemgcinile umama wakhe wangifonela wangicela wasingicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Nathi mina ngilamandla ngizacela ubaba. Ngumntwana oyinkazana atleast umntana ethiwa yinkazana yabelosini singazi ukuthi kanti sesizishayela enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho sizama ukuthi abe equal with abantwana bethu.
Kuya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubothwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know ngoba akulanto ecacayo. Kuthiwe i-medical report yomntwana lo okhulunywa ngayo isiphumile kodwa kathe sasingazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize kusasa after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongulwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomobasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, National Spokesperson, Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esinayo umphoko is facing ama-rape allegations. And imbiko eminingi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urepe umnye unkazana umnye umntwana on several occasions esendlini.
Umnumzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kwamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibe neStudio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers bazahlawula amakhulu amathathu amadola eZimbabwe, Zimbabwe dollar $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kwezupho bona sebezahlawula amakhulu amane amadola 400 Zimbabwe dollars umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers yona ekhwele isuka ku-220 Zimbabwe dollars. Imichova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungamile Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izupho isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi izupho ngendlela angena ngayo kayisengiyo abesenza ngayo ngoba ekufikeni kwakho izupho wayesithembisa abantu ukuthi kuzaba indlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Ebesikubona kadesi ukuthi izupho usekwenza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo ngezinye indlela sengaba yi-driver ye-inflation because esikunanzela kakhulu amafeza akasebelingana lalawa amakhombi esasithi adula. So kakusela mehluko ngezinye indlela uncedo lwakwizupho kalusekho ebantwini. Abantu bayakhala bakhala ngokuthi nxa izupho ekhweza kakhwezi ngemali encane xa sibhatanza lamakhombi la abanikayo kodwena ukadabhi kumbadlula idabhi. So kulukela ke sokuphezulu ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uzuqo owakudala uzetofila lo zuqo khona osebenzisa izimoto zabanye. Amafitshane-ke uzuqo lolukhona akashiyananga lama-private players lawa khona ngoba intengo yakhe useyichasise yafika khonapho lapho kulabane khona. Njalo xa senze njalo usengafuqa ukuthi laba kade sebele sibedlule intengo yabo-$400 labo bakhwele bambalekele ngoba bebecabanga ungabona uzuqo sefika lapha. Kutsho ukuthi thina sesithiphile konke khonokho-ke sigeza sobala ukuthi uncedilokazio umphakathi alusekho.
Inhlawulo yezupho ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku-50 cents isiya ku-$1. Bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo?
kube mokela imali yonke besebenza izweni ngaba ngamarandi ngaba ngamaimbetholi kakhulu bebe mokela ndawini lezidola kodwa bekhonokho intengo yabo ngayinanzela kayikho ndawonye ngenxa sicatanisa la makhombi la amanye mvela izimoto ezizibeleyo abanye bayebethatha imali efananayo ukusuka edorobheni beround amalongkibo kodwa kuzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngama-US dollars eyi-50 cents ngani kube sokufitile amakhombi abeyi-75 cents kube sokufitile more than 21 kilometers kuya phezulu sesiyada kwa-75 cents kuya kudola kuya ngokuthi umuntu uqatana okunganani konokana-ke sokuzabangela ukuthi lalaba bemthova kathi levele befisa ukuthi umthova kube yidola sebeza ukhwezi yekudola nauthi awuzukwe seku-60 cents ibhasi ukuthi ikhombe yeku-75 cents bona bangabe besasala belindele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abezubukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokeli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentathelo izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO uncele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sehlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe lubuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupha ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyabe khwabitha isithu esibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngelinye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela mali usenzakala whether against kumbe sithi endaweni lapho ubona nganto akona wena ukhatshana lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza laye ngomunye osola udlakela osolubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuthaya kwentatheli izindaba egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla. Intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okuthiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunantatheli izindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uTonei Rutsito, uPelagia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHeal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission le Zimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwadi ukuphikile lokho kungxoxo le Studio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela odlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zindimkandla owayemela iGwanda North edalela eParliamente.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwayo. Khonoku kukhulunywa nguThafazwa Mgwadi akukhulumayo yikho xatho okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU PF esikwaziyo thina bane ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edalela eParliamente. Bangazake baze bavume ukuthi ye hayi yithi umamalunga ezanu PF vele ngabalandaba lakho konke lokukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphuna iziqinti baphulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenzela ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuya ngabi ngoba la eParliamente iziqalele yona izana.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwanje kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa-ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha-ke eMandebeleni la nxa ungavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwaba semehlweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezulu. Kodwa siyabona njengokhetho lolo esikhandlane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo sesizwile ukuthi bakhona abantu bezanu PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebatshela bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani lezanu PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ma-by-elections. Sizabona-ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa-ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu emashonaland omashonaland central kubo lezi indawo zemashingo kubo Chitungwiza udlame siyaluzwa siyalubona labashayayo njengalaba abashaywa egokhwe eMidlands ngeviki ephelileyo. EmaNdebeleni lungabe ngathi luluthwane kodwa sikwazi ukuthi laba bantu bezanu bathukuzeni emqubeni. Iqiniso yikuthi udlakela lukhona njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alo inqabele babothe laba bantu. Nangu lwana othiwa uMashanyika wayeselutshamisa labatwa bakhe labalandeli bakhe kumele babulawe. Lanamhlanje nje uyazihambela ngakudlakela lolu lukhona. Njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakonakala lokhetho lwakhona kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwerra uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzaba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wakuqala ngama-wickets 5 ngesonto edluleyo. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje ke kukhanya sokala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastruggle ukuthi ke bacha ibhorele le-bounce ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bounce surfaces. Umqeqeshi uDavid Tone bekhale kakhulu ngokuthi abafana bayehluleka ku-adapta kuma-conditions zona lawana awe-Australia. Nomushon Williams lo-Raza Sirweza mli-partnership kodwa kwehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lwe-One Day International uzadlalwa ngomgqibelo, kodwa impumela yawo saphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili. Njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncinci so no 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngime le Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho liqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.